Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 31 kuNcwabakazi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, uChatunga Mgabe indodana kaMoye uRobert Mgabe ubotshiwe ngamapholisa eBeit Bridge esetshisa icala lokutshaya ipholisa kuRoadblock. Ukubulawa komunye umhlali weKariba yindlovu sokuveze njalo ukufuthelana okuqhubekayo phakathi kwabantu lenyamazana zasendle endaweni zelizwe ezijiyeneyo. Izakhamizi zakondolwane Plumtree eziyisithupha zibotshelwa ukubulala owesilisa zimethesa icala lokweba imbuzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UChatunga Pelamine Mgabe indodana kaMoyi owayengumongameli uRobert Mgabe ubotshiwe ngamapholisa eBeit Bridge namuhla esethesa icala lokutshaya ipholisa kuRoadblock. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukufakazile lokhu kungxoxo ayenze leStudio 7 wethembisa ukwethula imininingane egcweleyo ngokuya kwesikhathi. Kodwa iphephandaba leNewsday libika ukuba uChatunga ukhuphe ingqamu yohlobo le-okapi efuna ukugwaza ipholisa leli wasebanjwa ngamanye amapholisa okwakhathesi uvalelwe enkambeni yamapholisa eBeit Bridge.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuke mbula,
lamlela ndwandwe.
Ukubulawa komunye umhlali weKariba yindlovu ngolwesithathu sokuveze njalo ukufuthelana okuqhubekayo phakathi kwabantu lenyamazana zasendle endaweni zelizwe ezijiyeneyo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Ngokubika kwamapholisa enkambeni yenyamunga eKariba, umufi umnumzana Scotch Gawa uhlaselwe indlovu evela etshwaleni emadabuka kusa. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, ZimParks, umnumzana Tinashe Farao uthi balusizi kakhulu ngalokhu, njalo uthi uzulu kumele achiyane lokuhamba ebusuku.
It's another sad incident that we have recorded.
Indlovu ibulele owesilisa eKariba. Lesi sehlakalo ngesinye sezehlakalo esilusizi ngazo, kodwa sikhuthaza uzulu ukuba angahamba-hambi ebusuku.
Izehlakalo ezinje seziyinsakavuleka ezabelweni eziningi ezigoqela eManicaland, Mashonaland West, Maswingo laseMathebeleland North, ikakhulu ezigabeni eziduzane lalapho okugcinelwa khona inyamazana lezi ama-game parks. EmaThebeleland North udubo lolu lubhahle kakhulu ezigabeni ezifana leVictoria Falls, eBinga laseWange, lapho abantu abakhala khona ngokuthi uhulumende ukhanya eqakathekisa inyamazana ukwedlula bona. Abaholi bezigaba ezincelezelane leWange National Park, Forestry Area leZambezi National Park bathi ukuhlaselwa kwabantu zenyamazana lezi sekuyiyo inkulumo yokuvukisana. Ukansela kaWard 3 umnumzana Given Moyo uthi indlala yalonyaka yenza udubo lolu lundlondlobale ngoba inyamazana sezisondela kakhulu ebantwini zidinga ukudla. Uthi izilwane zona sezizingela libalele ezibayeni zezakhamizi kanye lasemadlelweni.
Abantu bafake kuyangeni zinyamazana izilwane. Isilwane siyakuthatha inkomo, sithatha imbuzi, sithatha amadonki. La kumuntu adingathembela khona adle.
Umsakazo weStudio 7 uxoxe loCouncillor Moyo esendlovu bus stop turnoff eWange, lapho izakhamizi esezathutha khona zibalekela ukuhlaselwa zinyamazana. izakhamizi zeWange seziqinise umkhankaso wokuthi uhulumende kumele apasise ukuguqulwa komthetho weParks and Wildlife Management Amendment Bill ukuze kubhadalwe imideni yabantu abayabe bebulawe zinyamazana, abadlelwa izifuyo lezilimo kanye lalabo ababe belinyazwe zinyamazana lezi. Unkosikazi Hlengi weSibanda uthi kuyabahlukumeza ukuthi lanxa bengaze behlelwe ngomonakalo kabakhalelwa njalo kabahlawulwa.
Phela inkomo zenalezi esilazo ziphinde zidliwe futhi yizilwane, sesihlala singabantu nje esihleziyo khonapha komvuto esidingaswele ukuthi kanti manje siyenze njani.
Unkosikazi Shailene Mathe ongaphansi kwenduna uShana yena uthi lezi ngadini yimpi phakathi kwabantu lenyamazana.
Ingadi yangkhona kumele ulinde ukuthi uze uthole khona okokuncane, manxa ungasalindanga vele indwangu ziyaqeda.
Udaba lokuguqulwa komthetho weParks and Wildlife Management Amendment Bill solwethulwa edale lePhalamende lwabuya njalo lwasabalaliswa kuZulu ukuze afake imibono yakhe. Abantu abaningi bathi labo ababe behlanganela lolu dubo kumele behlawulwe. Ungapasiswa lomthetho uzakwenza njalo ukuba izakhamizi zithole inzuzo kwezendle, kuthi labo abalimeleyo bahlawulelwe nguhulumende ezibhedlela. Nyakenye ugatsha lweZimparks seluthi inyamazana zeganga zibulale abantu abangamachumi amahlanu 50 njalo iningi libulawa zindlovu lengwenya. Ngimele iStudio 7 ngiseWange kumvuthu ngingonokuthi abadlamini.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho le-Israel libika ukuthi libulale amaPalestina amabili abelungiselela ukubhomba e-West Bank ngesikhathi ibutho leli lingena kulindawo. Iqembu le-Hamas labangela ukuqala kwalimpi ngokuhlasela e-Israel nyakenye lethule umbiko lisithi ibutho labo lihlasele amabutho e-Israel asanda kungena endaweni esezansi ye-West Bank. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-AFP. Abebutho le-Ukraine bathi bawise ama-drone ebutho le-Russia angamachumi amabili lane 24 phakathi kwangamachumi amahlanu lambili 52 athunyelwe ezigabeni ezisitshiyangalombili zakulelo lizwe. Bathi akula muntu olimileyo njalo akubanga lo monakalo omkhulu. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Amazwi alandelayo aveza imibono kahulumende weMelika.
Umthethwandaba ophakemeyo oweVenezuela oweSupreme Tribunal of Justice usunqume ukuthi ngempela umongameli Nicolas Maduro walelo lizwe wanqoba kukhetho oluqhutshwe ngenyanga edluleyo kulelo lizwe lapho ayincintisana lomnumzana Edmundo Gonzalez. Isinqumo lesi asithembeki njalo asilasisindo. Singakhangela ubufakazi obuningi obukhomba ukuthi umnumzana Gonzalez nguye owathola amavoti amaningi mhlaka 28 ngoNtulikazi, ukutsho umsekeli wesikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Vajant Patel embikweni olotshiweyo. Amaphetshana aboniswa liqembu eliqoxa imikhankaso kamnumzana Gonzalez asenkundleni zebulenjini atshengisa ukuthi umongameli Maduro wanqotshwa ngokuphindwe kabili kumbe kanye. Phezu kwalokho, ohulumende bamazwe asemhlubulweni weLatin America alitshumi bathi abavumi isinqumo somthethwandaba weVenezuela esokuthi umongameli Maduro uthi nguye owanqoba kukhetho ukuthi aphindele ayebusa. Umongameli Gabriel Boric owelizwe leChile uthi angithandabuze ukuthi ukhetho lolu luntshontshiwe. Okuveziweyo emphakathini ngalolu daba njalo kwahlolisiswa kuveza ukuthi abalelungelo lokuvota eVenezuela bakhetha umnumzana Gonzalez ukuthi abakhokhele. Intando yabantu beVenezuela kufanele ihlonitshwe. kukhuthaza umnumzana Patel okwamanje sokuyisikhathi sokuthi amabandla ezombusazwe eVenezuela aqalise ukuxoxisana ngenhlonipho. Konke kuqhutshwe kulandela umthetho wezokhetho kulelo lizwe nezifiso zabantu beVenezuela. Isiphathamandla somanyano we-European Union, umnumzana Jose Borrell, uthi amazwe angamachumi amabili lasikhombisa wasoze ananzelele umongameli Maduro njengomuntu okhethiweyo engabonanga impumela yokhetho ehloliweyo. Imizamo esaqhubeka eyokuthi umongameli Maduro aqilibezele ngokuthi wanqoba kukhetho izamemethekisa ingxabangxoza evele ikhona. Ngempela umnumzana Gonzales wacatsha ngemva kokhetho luka-28 ngenyanga edluleyo. Abezomvikela baze bagqagqele abantu abedlula inkulungwane ezimbili ababetshengisela laba mabandla aphikisayo ababesola impumela yokhetho. Umholi webandla eliphikisayo unkosazana Maria Corina Machado uye owakhetha umnumzana Gonzales ukuthi ancintise, yena eseyalelwe ukwenza njalo laye sowayecatsha. Ilizwe leMelika lamanye amazwe omhlaba lizaqhubeka lixhasa abantu beVenezuela ngoba amalungelo abo edelelwe kusukela ngenyanga edluleyo mhlaka-28. Njengokugcizelela kwamnumzana Patel, sizimisele ukusekela uhlelo olugoqela wonke umuntu olukhokhelwa yilizwe leVenezuela ukuthi sibuyisele intando yabantu.
Le yimibono kahulumende weleMelika.
Abadala bathi lithukelwa ebandla. Nansi kuthiwa Mahlabezulu kuhlelo live job. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakala elizwe lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani kenje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke,
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani.
Sigxila kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyisuzeni Bomama. Lilami uSithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMarvelous Mhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulebjo ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 and Voice of America. Sisakaza ku-radio, ku-Facebook nakuwebhethi yetethi www.voandebele.com.
Okwamanje ke ngitejele uSithandekile Mhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazane.
Siyalambela kweziphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa nonkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asizweni ukuthi usiphatheleni.
Singathi omama bamabhizinisi sibe-challenge enkulu kakhulu ukuthi siyavuka ekuseni sihambe emsikeni ethu kungela magetsi, sishiye labantwana bengela lutho ukuthi kupheke. Kade sivinile nkuni phela sizitholi, sokumele siphile ngegasi. Igasi lawe iyadura, i-very sensitive, ayifuna ukuchiyelwa abantwana. Sokumele wena ube khona, kugcina kusi-affecta njengabomama. Omama bale msebenzi abayenzayo, sivuke kuseni sizama ukuthi sichiye sibhekile kumbini lokunye sikuthengisayo kuyafuna amagetsi. Amagetsi ahambelana lamanzi. Lapho i-challenge ukuthi sigcina singayanga le misebenzini, sesisimelela amanzi ezibhoraneni. Simelela kathi selezibhorane kuthiwa zilamanzi. So sokudla okungamachibi okugejwayo and amanzi lawo kakho sefu, ngoba ngokungamachibi esingakwaziyo ukuthi amanzi angikhona abevelela ngaphi, kokuthi amanye agcine sengamasuwa.
Izini lakumabhizinisi ethu sokusehla kakhulu ngoba isikhathi sokuthi siyothengisa ncane, ngokuthengisa vele uzolezitresi ucabanga ngekhaya ukuthi ngithiye kunjani. Even le emsikeni yethu i-healthy sisichaya ngoba silala manzi ukuthi ukhanye ugezisa izithelo zakho, okunjengama-epulu, njengokukhona lokudliwa khona phokona pho hayi kunzima kakhulu.
Inhlanganiso yakho iqhuba emihlangano yama consultative meetings. Ungasichazisela ukuthi kahle kahle ngeyani njalo izaphathisa njani?
Senanzelela ukuthi iCity Council isivule iDepartment yethu yama small SMEs awethu. Ecouncilini sasiba lalokho kokuthi siyabagcisa kungxenye bethi sisebenza under in-housing communities. Kwesinye isikhathi bethi siku-licensing, kwesinye isikhathi besingakwazi ukuthi singaphi. At the end of the day imali yethu ibisicina isiphonguba miseleni yasingazakali ukuthi ifakwa nga. So besisenza ama-consultative meeting ukubuza ukuthi vele lisebenzisana njani le-council. Le-harassment sikhangela lama-bylaws ethu lama-partners ethu FES esincedisayo ukuthi si-consulte njalo kathi silama-town hall meetings athi esiwayenzayo ukuthi sizame ukuthi si-formulate i-policy eyiyo ezasincedisa ukuthi sisebenze kahle le-council le-ofisi yethu entsha. Sihamba ngamawadi ngamawadi sinanzelela ukuthi amawadi anenhlupho ezijiyeneyo. Besilo wadi 1 ogcwele ngenhlupho eziningi. Ama flea markets ezikhanyela lama converted flats lama converted buildings asetshintshiwe aba ngokwezi-small zitolo. So okuphumileyo kakhulu ukuthi amapolisi sekahle ephume sobala ukuthi ama-rent angkhona ahamba njani, babhatala njani, babhatala kubani. Lakhona lokuthi imali zethu esizibhatala ama-license is it going to plow back ebantwini bona laba bangama-informal sector okuzothi labo develope indawo zabo. Kwaphuma lakhona lokuthi kona the days ukuthi bedotshelwe kuphela imizila. Sebefuna izindawo ezi-friendly free ezokuthi all weather patterns okokuthi nxa izulu lisina ngingayisaba ukuchaya ngoba ngichaya phansi kuzakhukhulwa yilokhu zezulu. Ngingayisaba umoya ukuthi uzathatha. So ngezinye izinto kade sikhuluma ngazo ezi-affecta especially omama ngoba sinanzelela ukuthi omama they are almost 75% of the lokuzeni abaku-informal sector. Kukhanya vele ipolisi labayazi ngoba kade belokhu bekhala bethu esazi ikhansili ukuthi izasenzelani. Sakubonisa ukuthi hhayi ikhansili yenza linyele ukufunayo. Ikhansili lamahhofisi avulekileyo ngoba bayesaba ukukhuluma bamelele nje ukuthi ikhansili iyenze ekufunayo then bona sebelandele. But sena gona the days ikhansili lathi sisebenzelana kanye kanye layo sihlangane halfway okuzothi at the end of the day sithole ifood on the table la ikhansili ithole irevenue ezancedisa uzulu ezancedise lelizwe lethu leZimbabwe. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Debra Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga. Siye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo.
Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla sikondolwane ePlumtree lapho okuboshwe khona izakhamizi eziyisithupha ngecala lokubulala owesilisa ebezimethesa umlando wokuntshontsha imbuzi kamakhelwane. Abasolwa babotshwe ngamapholisa akomadlambuzi. Sixoxele linye lawo lachasisa kabanzi.
Lo umufi ngathi wahamba esiwayeni omunye umadalikala ebusuku. Wahamba wayethatha imbuzi amadalikala phakathi kwalaba umadalikala okhala wakhona. Then wathi esethethe imbuzi wahamba wayehlizi imbuzi leyana egayeni wahamba la emzini wakhe. So lo umadalikala okhala wathi esethethe imbuzi yakhe wayitshela imbuzi yakhe. Wazitshela ngomunye ukuthi hayi akhe wabona umufi lo ehlizi imbuzi enje kanje kanje. Yena wathi umlando wahamba wayathekisa abanye abangane bakhe. bayathola khona okwahlindela khona imboni abamonda igazi lalithonda ngendlela lasilaqonda emzini womufi. Wathi efika emzini womufi akhena ingekho umufi, kodwa kwakunomama wakhe nguye watshela ukuthi umufi ungaphi. Bamlanda futhi khona ngekho umakhelwane babuya laye. Umufi kayalanga ukuthi imbuzi bayayitshentshile imbuzi kamadalisikala ngase bathela leyi nyama yayikhona endlini yakhe abasajinyanga okuningi ngase bathela sikhumshaya konke engu-eight.
Bamtshaya wahle wafela khonapho kumbe wayafela esibhedlela?
Lathi sebemtshaye kanjalo umfilo wana bamtshiya emele, kodwa umadalisikala okhala njengoba kwakungumakhelwane wakhe eseduze wayehamba ebusuku esiyomtsheka emkhangela ukuthi yoku esaphila yini, and njalo esaphila ehamba emnika amaphilisi lamanzi ehamba ebusuku esiyisithupha ehamba esiyomtsheka endlini yakhe, kodwa bethiya-ke njalo bethile umnyango wakhe phakathi emkhangela ukuthi esaphila yini. Kwathi ngelanga lesithathu bathi besetsheka kwaphansi ekho wathola esenjani esefile. Wathi umama kamufi nguye waqala ukubona ukuthi hhayi umufi labo le malanga engambona njengenza kokutshaya kwakhe. Wathi esetsheka endlini yakhe ikho wathola efile.
Sikhuluma nje abasolwa bangaphi lokho bekhona ngapho kwamadlampuzi kumbe sebaya emthethwandaba?
Sisahamba labo ekhothi, sikhuluma kanje ngaku-remand ekulamthethisini bafana, ngoba ukuhamba labo wangena ku-initial remand wangena e-prison.
Amacala anje mpolisa ungathi avamile yini khona ngapho kumbe into ephongkwenzakala nje kanye?
Kumadlambuzi indawoni ningathi kunyanga ezidlulileyo ezingaba zintathu kumbe zine, ningathi kuyathula mbijana ukubulawa kwabantu, kodwa okwamanje sengathi sekuqalile ngoba inyanga ejulileyo sathola futhi umuntu wesifazana wabulawa nendoda yakhe ngemva ukuthi indoda yabuya ifika ekhaya yathola umfazi epeka. Kungaba kuyisomething wakufaka ekudleni kwendoda, indoda yathi yacaphuka isithi umfake umuthi then wathi wamtshaya ngepitch wamdabula ikhanda. So kathesi sokuyenzakale futhi kukanya wathi indawoni yemadlambuzi indawoni kubulawa kwabantu kuloku kusiya phambili, kukanya abantu kabafundi.
Amacala okutshontshwa kwezifuyo wona ke avamile lawo?
Okwamanje ningathi sekungcono, kodwa umnyaka odlulileyo amacala okutshontshwa kwezifuyo imaningi kakhulu kakhulu kubantu abasuka indawo ezinjengentsholontsho zibuya emadlambuzi betshontsha izifuyo ezinjengenkomo namadoyi behamba besiyothengisa bethengisela abantu abasuka kubulawayo besithengisela khona le entsholontsho. Njalo sekunabanye abasuka shithi lapha futhi komadlambuzi betshontsha iinkomo zasebhofana bebuya lazo indawo lethi yemadlambuzi sebethatha ezikomadlambuzi ezikaphisa khona le futhi eBotswana njalo njalo. Kodwa ungathi okwamanje kungcono especially umnyaka.
Uzulu wakomadlambuzi kuyini ongathanda ukukutsho kuye ngezehlakalo ezinje?
Kathesi sikhuthaza abadala kumbe abazali ukuthi bahlale phansi labantwana abafana besilisa ukuthi babafundise ngendaba yena le yokuhamba bethatha izinto zabantu, njalo yokuthi bafundise ukukhulumisana makho nenkinga esigabeni.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mpolisa, siyabonga kakhulu.
Kulungile kabangoma, ngiyabonga la.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxa lepolisa lakomadlambuzi ePlumtree ngokubulawa kowesilisa obesethezwa icala lokweba imbuzi. Thiyani indlebe uhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Ashona lenda, ah, lelele.
Siyabonga Ntungameli Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMasikandi uSevius Nyoni ozibiza ngegama lokuthi Sithwalo Senkosi emculweni. USithwalo udabuka eNkayi lapha uphethe iEP yakhe entsha elesihloko esithi Impilo. Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Salbonani balaleli ezomculo ngale ngo 2016 lapho bengise Nkayi njalo eRunguje noma ngathi eDandade wakuse uhamba isikhathi kwaze kwahla u 2018 lapho hambe ngayenzansi khona ngadibana nabanye abaculo abafana nabo Sibani Ndlovu Olani Shongwe waseSwazini nomfihlelo hayi Major Street uMasikandi yiba abantu engiculo nabo ngakhipha isingle track bekungu 2019 lapha 2020 ngangena njalo estudio nomlungisi Gasa sakhipha iGospel Masikandi 2023 lokho sizama siwasivuka nje sakhipha enye isingle track njalo futhi ahamba isikhathi waze washa lesi sikhathi samanje esengikhiphe khona iEP engiphetheyo lapha
mina ngizukuka
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma zami beyingakazi faki endaweni zokudownloada laphana noma engathi kuma app okudownloada kodwa kungekudala ngizozifaka ke manje ingoma zitholakala kimi ngqo ngokokuhlala ngilapha kobulawayo emagugwesi abafuna ukuxhumana nami inamba zocingo u 0783136844
abalandeli ubatshela wapha masi.
Ngiyacela ukuthi lingiyamukele njengabanye abaculi nami ngiyalithanda kakhulu bese ngicina ngokuthi cela ukuthi lingadownload izingoma kuma app lawa angasizi ngalutho abaculi kodwa lidownload lapho okwazi khona ukuthi mangabe udownload umculi ukhona naye akutholayo.
Siyabonga Ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu luyeza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singeke hlukani ke sikhangele ebezikhokhela. uChatunga Mgabe indodana kaMoyi uRobert Mgabe ubotshiwe ngamapolisa eBeitbridge esethe sayiqala lokuchaya ipolisa kuRoadblock. Ukubulawa komunye umhlali weCaribbean Indlovu ngolwesithathu sekuveze njalo ukufuthelana okuqhubekela phambili phakathi kwenyamazana labantu. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.